Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi kufonto likazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadebe onguye i-candidate ye-MPship enkayi. Abantu besithi masimnika i-candidate esiyifunayo, yena aqambe eyakhe ayifunayo.
Kodwa owethweswa icala lokubangela lingxabangxoza umnumzana Hadebe uyakuphika lokhu.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yama-commissioners okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi eCholocho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso.
Lapha kwenzeni? Sachiselwa phakathi. Ngathi izikhewu asifamuleni umgubazile, sibe sidubule phansi. Saphuma lo zikhewu yabanye omama laba abanye badutshukela phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu we-Star Rally eNkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo lanxa labo ababikwa babhalisa bengelamvumo ebandla labo besithi bazancintisa okukhomba ukuthi bayabe bebabili esigabeni sinye. Amalunga enkayi abikwa engelamvumo abalisa omnumzana Busani Sithole, Mandla Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Lamo Banda, Wani Ncube, lo nkosikazi Sambulo Maphosa abaku ward 14, 16, 20, 23, 28 lo 25 ngokulandelana kwabo. Unkosikazi Maphosa uthi iningi labo lisola ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela inkayi South edalele parliamente umnumzana Jabulani Hadebe ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama primary elections ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kusigaba se-caucus. Kodwa umnumzana Hadebe utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
I-final candidate selection process u-stage number 4 yenzelwa ko-Jake Business Center lapho owakumele ama-ward wonke awenkwayi South angu-15 abuye azokuthi gwaqa wonke ama-ward afinyelela ukufika ngaphandle kuka ward 25 ongazange abambe isikhathi. Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yama-commissioners okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika bebhalisa kumafomu akwazi ukuthi yikwini owakubhaliswa. So kwathi ama-commissioners lawa amanye ayekhona abafundisa benkayi sebebhala iripoti yabo babhala ukuthi khona ama-ward wonke abekhona akhethile laba abakhangelele ukuthi khona bebe ngokhansila ngaphandle kuka-ward 25. So kwenziwe konke lokhu kwatholakala ukuthi sokulamaripoti amabili emahofisini awe-Citizens Independent Selection Panel. So kulama-results amanye ayiwo abhalwa ebusuku. Then le report enye ebhalwe ngamanye ama-commissioners okuthi u-ward 25 kazange yenze iprocess ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha but this time kwenzelwe khona ngale ku-ward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lo nguye ayincintisana laye wayelabantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho azange lwenziwe. Bafakwa elinye ilanga kodwa akwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga. Wangifonela mina engitshela ukuthi hayi yena akasenelisi ukubuya. But okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumduduzi Ziwa ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo. Ngoba ungakhangela ama results even bese kusenziwa ama nominations ku stage 1, umduduzi Ziwa wathola 52, umama uSambulo Maphosa wathola 48.
Ungachasisa ukuthi kwezenye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani?
Uward 14, uBusani Matemba Sithole wathola 19. Then ubaba okubizwa ngokuthi nguLaxon Chuma laye wathola 19. So kwakule draw. But okuyikho okwayenza ukuthi ubaba uLaxon Chuma acine ephumelele yikuthi uMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio lakhathesi inhlamba zakhona lokho ezikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhitshwa lapha emsakazweni ka Studio 7. Ward 28 owaye nile ngu-1 Ncube ovele engukansela ka-Ward 28 lakhathesi. Kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi ama-village lawo aseku-Ward 16. Then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-Ward 16 yayisivele isikhethiwe, ngangcono kwenziwe i-process kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus khona ngale ku-Ward 16 lawo unikezwe ithuba. Umpaba u-1 Ncube wahamba khona ngale ku-Ward 16 venza leyo caucus. Lo wanqobayo u-Councillor Servison Khumalo wathola 91, then u-1 Ncube wasothola 21. Uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle, wavukela ezekhi esiyatshintshisa i-address yakhe, wasetshintshisa le-polling station ukuthi yena usengowogonye. Kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenze ukuthi umuntu uyabesuka ku-village yakhe esiyakampena ku-ward lapha angasahlali khona.
Ama-primary elections lawo wawaqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni?
Labo abasolayo angazi ukuthi indaba besola mina kulokuthi nxabe lensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho i-Citizens Independent Selection Panel le-Candidate Grievances Handling Committee, yibo ababekhangela ngokhetho. Mina angizange ngithi abantu bayenza ama-primary, lokho wakusenziwa libandla, kusenziwa ngama-commissioners kule benikezwe imvumo yobukhokheli bebandla.
Alo-ke ngumnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa ukhetho lokudinga uzamela inkayi South edale lephalamende engwebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa, yena othi ibandla lakhe lazama ukumncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhansili kodwa wasenqaba ngoba elandela ukufunwa ngabamkhethayo.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadebe onguye icandidate ye-MPship enkayi. Abantu besisithi masinika i-candidate esiyifunayo yena aqambe eyakhe ayifunayo. Mina ngahamba ku-caucus point, lo omunye wami umduduzi Siziba wayengekho. Mina abantu ababe supporta mina babe ngu-20, ababe supporta umduduzi babe ngu-4. Then amanye ama-ward abanye babe ngene unopposed. Then amabizo ma esebuya, so kubuya abantu ababe vele bengekho la ku-caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngiyenza kwe-caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama-primary emawardini. So thina sayala uku-attend ama-primary zakhe lawo ngoba u-president wayekukhulume clearly ukuthi kakusoze kube lama-primary elections. Ama-primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi bezosupporta i-candidate abayibonayo ukuthi izaluza ekucineni mhlaka 23, bese besithi mhlaka 23 bona sebesiyavotela ibandla labo. Then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no, asingeke sisinjani si-attende entweni enjalo. We had to withdraw from ama-primary elections akhe, and abantu abaningi bazavotela ukhansila wethu lo-president wethu. Okuka MP ubaba lo asimbonanga engubaba oqondileyo. Abantu benkayi bonke bayakwazi ukuthi abantu abakhethwayo abangena unopposed ku-caucus wabakhipha wafaka bakhe abafunwa nguye. So umuntu onjalo uzaqhubeka yenza into yakhe ekuhambeni kwempilo yethu kusisiya phambili. So uyaphambanisa ibandla, besibona ngani kusho ukuthi sihle simblock before he goes anywhere. Tinu u president siyam supporta at full cost. Siyam supporta ibandla siyalithanda kakhulu.
Sixoxelaye umnumzana Hadebe uthi okokuqala waphuza emhlanganweni lapho okwakukhethwa khona, lanxa sokubekwe elinye ilanga wafica ukuthi wena umnumzana Siziba ulosekelo oluningi okwedlula olwakho. Ungathi kwahamba njani lapha?
Ngiyakuzwa sithandekile. UHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngiyesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga. Ngikazange abuye emhlanganweni. Safika ngo-10 thina emhlanganweni lowo, saze sasuka ngo-5 ntambama. Njalo sasingasoze siwu-attende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzowenziwa ama-primary vele. Wasengilandela emzini wami uHadebe, lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esasikiyo. Wazofikisana lami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi, mina uzanginika enye i-position. Of which leyo position mhlana we-nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position. Ngamtshela ukuthi hayi, mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho. Mina ngenza engikuthunywe ngabantu, angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe. I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azongithatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nxa ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo, promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula. And it was late ngabo 4. Kakhulume ngelanga ele caucus kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe sizirope.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama-double candidates njengani, amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni. Ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na?
Angiyeke ngikutshele ukuthi sasayinelwa ngubani, ngoba thina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha. Thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu, kwafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe e-Zac Enkayi Center, lapho sizathola khona amabizo ethu. So thina sathola wona la amafomu ayekhona, sasebenzisa wona, sangenisa wona. Ukuthi ungubani osayinileyo, we never knew that. Kwakulama signatures, thina sacabanga ukuthi ngxe yibo president, yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine. Ukuthi ngabantu aba unlawful, we never knew that.
Alo ke ngonkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka ward 25 eNkayi, lanxa ibandla lakhe lesisi lisithi kwakhetha umnumzana Mduduzi Siziba.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda
siyovota. Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi eCholocho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Bathi njalo abahlalisekanga kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetsho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi wondi esigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labomakhelwane abachiselwa ezindlini yi-5th Brigade.
Awunjabulisi ngoba lamane lokhu ngihlupheke. Angikwazi ukuthi ubaba wami umphumulo wami ngawusaphila kumbe lokho engabe ngisowashona, kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele na. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotha.
Unkosikazi Ntombana Sibanda leminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa, kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi iGugurawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
sachisela phakathi ngathi izikhewu asifomuleni umgubazi sibe sidubule phansi saphuma lo zikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phansi abachaya ngendlini badutshulela phansi sabaleka thina lobo zikhewu onamphathi azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha balondoloza okwakusele ncwaba linye uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basi itshela ukuthi abafuna izaphu babame ngapha abafuna izanu bame ngapha salayiniswa salayina ababesasikuzaphu sasibaningi sababaningi abezanu baba batiswa.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owayengumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo, umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalewela izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo weGugu Round.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswele abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi.
Amazwi kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ubufakazi bokwenzeka echolotsho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause? Former President Robert Mugabe said Gugu Round was an act of madness. And we question.
UMandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulindawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lweGugu Round olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Ngimele iStudio 7 ngisecholotsho ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ababhalisa ukuncintisa kukhetho ngemva kokuba umthethwandaba wenomination court usumele ugqibe umsebenzi bavinjwe ukuncintisa luza kwahlulelwa kusasa. Lokhu kutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungavuma lesi sicelo, amalunga ebandla lesisisi alichumi lambili engazithola engasekho kukhetho kunye labamanye amabandla. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umphathindambo wezamandla kagetsi wele South Africa umnumzana Kosiyasho Ramakopa uthi ele South Africa selizama ukuncitsha ukumisa ukucitshwa kwamandla kagetsi ngesikhathi sokuthisa ngoba indingeko yawo iyakuba isehlile. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sakubona Studio 7, into esenzeka la eZimbabwe le kusase into enzima kakhulu nje ngoba eZimbabwe nje ma kungabambananga nje amashona namaNdebele kuba inkinga vele ukuthi iZimbabwe ibe right nje kuba inkinga enkulu kakhulu ngoba ayikho into engalungiswa nje la abantu bengabambananga kunzima kakhulu mara ma bengabambana nje amashona namaNdebele bazokwazi ukuhlula nabo nje ukuthi ma bevotela umuntu abamvotelayo ephume kungene omunye umuntu azokwazi ukuvusilizwe. So manje mali yonke bekusabhizi kusaliwa nje kunje. Hayi ke kulunge. Mara singabambani. Siyazi sizohlula nje eZimbabwe ingaphuquka nje kube nento ezinhle kakhulu eZimbabwe. Ene lokho ukuthi iparty lengiyani kuba inkinga lokho. Amaparty izwe kuyiparty yaseZimbabwe onke amaparty asiwathandeni nje sonke nje.
Studio 7 linjani siyalikhulumisa sihlobo. Injani indawo ngendawo hayi siyalibingelela lonke khona phemsakazweni.
Siyalibingelela lapho ku Studio 7 siyalibingelela basakazi siyabonga umsebenzi omuhle liwenzayo especially ukusakazela indaba eziphathelane lelizwe lethu lizwe laseZimbabwe. Ngike ngigxile kwezombusazwe mhlawumbe lelami ivoice linga exist or ku appear ku Studio 7 ehlelweni lenu. Sikhangele indaba kaJobu Sikhala silesicelo esikhulu kakhulu kumthungameli we-TCCC Nelson Chamisa ukuthi nxa ezathola ithuba lokuthi ethungamele eZimbabwe lihluziye kabanzi ehluzisise lezo ndaba zalabo bantu abaphakathi kobuhlungu ngenxa yobunzima bezana. Into yokuqala esiyicelayo le esibili ukuze zonke izinto zilunge lapho siyacela ukuthi elungise umgwaqo atsho ukuthi egxile kakhulu emashoneni kabone kananzelele kabanzi izindakithi ngale mathebelelendi ebone ukuthi iyalungisa. Angiyibasoli kabanzi abantu abakhala becomplaina besithi this time ukuvota sebengangavoti. Engingakukhuthaza kibo labo bantu kambasoli futhi kamvumelani labo. Engingakukhuthaza ukuthi let them not give up kabanga yethuselwa kumbe bengabi lokuluza ihope because there is still a chance the good ruler is selected by the nation. So bona labo abantu abeZimbabwe let them be united bebe bantu bo one be voter so that they can remove ubunzima kulapho. Siyabonga ukusiveza lathi enhlelweni zenu. Inkosi likuthungamele ngomsebenzi emihle liyenza.
Studio 7 siyabonga iznews zilalele singaphe kezi mathebelele South. Hawu bangithi zaniphepha enkele ukusihlolela every year nxa ukuthi kuyabuya ama-elections bangenisa igreda emgwaqweni umgwaqo vele uyisifula besenziswele i-roisin. Hayi mana bekuyebekele ukusihlolela thina bethi balungisa imigwaqo. Imigwaqo leyi how many years bethatha ilizwe emakhiweni kumele ukuthi aluba kulethara la alube imigwaqo leyo lethara bafaka igreda emgwaqweni oyisifula besenziswele i-roisin. Xa izulu lithi liyabuya liyakhukhula umhlabathi wonke lwami uyahamba abantu abavunyele ukuhamba begebha lapha lalapho bona bagebha wona umgwaqo ngokwabo. Awuzani phiefeke la nto leyo liyenza ngisekhezi ngikhuluma ngisekhezi la endaweni yabo yena le yabahlupha khona becha abantu kuwathu lapha abayekele into le yabayenzayo leyo kugreda umgwaqo besenza iswele iroyisini lapha bevusa izifula nje.
Siyabonga. Hayi asambeni siyovota madoda asambeni siyovota ke sikhipheni amanyala la akuthiwa ngumnankakwe laboyisi umnankakwe namhlanje osengumnankakwe izolo kade ngumgaya asike sikhipheni idoti zabantu lesi ngisola kakhulu mangazwe ngabantu kade benyele khonapha ePlumtree mina ngizalwa ePlumtree khona abantu kade benyele babuye bathi kade kungasizwinkwa kungasi ma-cold drink angazi ukuthi izithuta ngiyazi ukuthi zezithethwe ngudumo sanga ukuthi zizahlala zinata ama-cold drink i-cold drink yayinale inyanga kuphela nge-5 years uzabe ungayazi i-cold drink kumbe angazi ukuthi i-cold drink siyifundela kubonawo abantwini yayizonda izanu phambili nge-3C phansi ngezanu
ati njalo emsakazweni ka-studio 7 linjani hayi siyazisa izindaba ngathi kahlekahle ngibone i-post kamnankagwa eyenze irali yakhe ePlumtree ibandla leli likamnankagwa lilabantu leli bandla likamnankagwa lilabantu liyapostela nje abantu ukuthi lithandwe vele kanti labantu kalithandwa especially yena umnankagwa vele kalabantu kalabasikeli uhambe thatha abantu egwandu uthatha abantu emashonaland uthatha abantu ukuyingcusonana kwakho okungabantu ohambe kuthatha nje okuthengiweyo usezezivuna kahle ePlumtree ukuthi kutile sapoti kawula sapoti ke wabasesikutshela ke thina kawula sapoti vele kawuthandwa uyapostela abantu ukuthi bekuthanda kodwa vele kawula sapoti kala sapoti walo kala sapoti vele kaphume abantu akawamfuni uhlezi lapha ngenkani ngenxa ye-army lamasosha namapolisa vele kala sapoti lo baba lo kadingekele ukuthi asomuntu ongabe usilizwe lo umuntu ophinga ukukhuluma inhlamba phambili phakathi kwabantu ungathi upresident ongabe usilizwe nalo sekuli walo ke sihloniphe kancane
shelele ke sibonge bantu bakithi sibonge ma-afrika sibonge titi sonke ye inyanga lenye yamaqhawe ubaba uNkomo Joshua Nkomo Jimbo Chiketa uNelson Mandela uRolihlahla abantu ababe nembono ephambili ma usithi uyabheka yonke into yabo yayihamba phambili zikhuma phambili ibonakala ukuthi abantu bafishela abantu ukuthi babe nabantu bani so kwase ungenela ke imengela ezirongo zazofakwa ke ngamakhiwa sesifakwa ngamakhiwa especially kwelakithi befakwa uMargaret Thatcher besithi bona uMark uLongzen izaphu wayithandana ANC bathi besithi wayizaphu ithandana ANC iphathe ngasoze yaphaya wina uMargaret Thatcher sisho kanjalo bathi bona njalo futhi wayizaphu ihamba lamaRussia so iANC lezaphu nabantu ababe kakhulu wayebehamba le-USSR iSoviet Union so kwaba yindlela ukuthi amakhiwa asesikhangela ngendlela e-wrong kanti labana abantu babesincedisa basincedisa ngendlela zonke ngezikhali langemorali imorali phela ngisho izikhali ma bekunika izikhali ube nesimorali ukuthi hayi sasincoma phela size sincombe sithi hayi amasegabu yasincomba mpela into basinika zona ngendlela yokuthi abantu laba babevele besincedisa kiko konke kuma-alliances ethu konke ekuhluphekeni kwethu besincedisa so safela khonokho bantu bakithi safela nje into encane uma sasingahambi lamarussia angikwazi ukuthi sasingahamba nani abone kathi lo izanu kamgabe baze baqalisa ukuthi beyichithe ngo-1999 so kungena olokuzela laba belebha bathi hayi lokwanokwena sihambisani nako siyabonga thank you
studio safe abahle abalaleli abasakazi wonke nje sisiyalela silishisela okuhle kuphela njengoba lani lisifise engicela lami ibalwe hawu ngikhuthaza abanye bamuthi save madoda isikhathi sokutshona sibhunga siphupha ijani sikhulumana ngemhlobo sithukana senza lokhu lalokhu esesisele sesifa sinakaneni kuphela sibe imbumba sibe munye sinakaneni into esiphumenile siphuma lapho asilandaba lokuthi ngomhlobo bani ezasibusa ngomhlobani kuthi sifisa nje ukuthi kube lo tshintsho lodwa sicela utshintsho ndidwa utshintsho ke kupheka umalukazana omutsha simbondi la upheka lokutshona sikhuluma ngabantu abangazi into abayitshola abathi yeyi imigwaqo yalungiswa amadama agcwele bekhuluma ngento enye la engazakali ukuthi kathi bakutsho kuliphi ilizwe yeyi imali yezimbabwe i-RTGS ye selikhuphuka njalo bekhuluma ngento angaziyo ngitsho ukuthi wonke umuntu uhola $10 ngake lakubona khonokho leni ingozi le esikhuluma ngayo asitshintshenini asitshintshenini ngiyacela ngiyaphinda asitshintshenini votela icembu olifunayo sesilinyezwe i-MRP ngoba ifaka ama-member of parliament angu-3 kuphela angu-3 kupresident kayikho so-ke i-TCC asihambeni asihambeni layo kungakhathali ukuthi uchamisa lishona likalanga idonga yini asihambeni le-TCC onti kuphela into engicela
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza uzibuse elazakala ngokuthi 4th of July. Leli lilanga lapho iziphathamandla zikahulumende welemelika ezaloba ugwalo lokuthi leli lizwe selisuka phansi kombuso weBrithani, iDeclaration of Independence ngomnyaka ka-1776. Leli njalo lilanga elithakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo nguZulu Mathupha, ikakhulu ukuquphula inhlansi ezilumatha isibhakabhaka kumbe ama-fireworks. Imdeni layo iyapheka kudliwe kujatshulwe bebuthana abantu beMelika.
Yo, standing on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still creep. From the death, but I stay clean and I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Need somebody get a chance to blow. I got the Lamans and Batam Kashan and Jungle Bobo. But look, but since I'm a king, but it's a pelling young. Watching the mina, but teasing, but what? Walling a mina, but put on my tongue. Shish, like you, Miss Lolo. I don't know if I'm feeling like a poop and put on a pot on and you put up a cock. Who knows the leaders? They put up a cock, but I pull a cock, a pack of a cone. I still get in go to the telling and bet. Let us show us as long and bet. I said, tell him pep. No look up, pulling us, but tell his pep. Look, I'm telling you the one on the when I see cutting in the double boss, the level is high, and when I listen, I'm a particular long bamba. Every time in this piece, I need to tell my lesson, and I got the heart of the master, the passion, and brothers is cutting and cutting, just wish I'm a rapper, you're cutting, she's like a bantu. You're gonna lose it. From a woman, I'm a movie. Hand up a truth, the belly of a truth, the eight. When I step in the boot, oh my god, you're gonna cross. I'm not the kind that you wanna cross.
Ngegeba lunge ingomagawa kiwe isibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani besikhangele ezinye izinhlobo zendaba udaba lokukhethwa kwababili abancane lokuntisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi. Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi etsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye kumbe ntambama ngo-7:30.